Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 olwesibili mhla ka 20 kumpalakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeRiphabhulikhi Police sicela kakhulu ukuthi abachayele ngonanzelelo njengoba kuma accidents esiwatholileyo kusukela ngomgcibelo sibona ukuthi abachayele abaningi rende lokwanexting esikhiwa overtaking.
Uhlangothi olubona ngokulimukisa ngengozi zomgwaqo le Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapolisa sebesungule umkhankaso waloludaba ngezimota labachayeli ukuba bananzelele ingozi emgwaqweni.
Masengathi umnomzana ufikile mbalula ugejile ulahleke kakhulu ukukhombisa ukuthi udaba laseZimbabwe akaluzwisisi ngokugcweleyo.
Wasanda ukukhethwa ukuba nginobhala jikelele webandla elibusayo iSouth Africa LNC. Umnumzana Fikile Mbalula uthi kufanele amazwe aphetheya ethule izijeziso azethesa eleZimbabwe. Ibandla leCCC selisole abasekeli bezanuPF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana bechaya islogan besithi umkhokheli weCCC si umnumzana Nelson Chamisa kumele abulawe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi olubona ngokulimukisa uzulu ngengozi zomgwaqo le Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapolisa sebesungule umkhankaso wokulimukisa abantu abahamba ngezimota labachayeli ukuba bananzelele ingozi emgwaqweni njalo bengachayeli bedakiwe ngesikhathi sekhefu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi inani lezehlakalo zengozi ezenzakala emgwaqweni seliqansa, amapolisa esithi zibangelwa ngabachayeli abangenelisi ukuchayela le mota ezingavikelekanga. Kunje amapolisa athi sekulamaqembu angamachumi amabili lanhlanu 25 elizweni lonke akhangelisisa ukuba uzulu afundiswe ngokuvikeleka engozini zemgwaqweni. Umholi wohlangothi lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe umnumzana Munesi Munoda wafa uxwayisa uzulu ngalezi ngozi.
Zimbabwe takabatana neZimbabwe Republic Police ne-VID pari zvino tava nezvikwata zvatingati ma-teams 25 makumi maviri neshanu vatova muminda vatova mumugwagwa vari kuita basa vachikurudzira vanhu kuti vafambe zvakanaka asi vachienforsa zvakare kuti vanhu vatevedzere mutemo nokuti mutemo wenyika uripo.
Tina njengabantu beTraffic Safety Council of Zimbabwe sihlangene lamapolisa saba kumaqembu afika 25 kumaqembu lawa sikhuthaza uzulu ukubana achayele ngonanzelelo. Siyabakhuthaza njalo ukubana balandele umthetho lapho behamba emigwaqweni. Uqhubeke sithi ngesikhathi sekhefu abantu abaningi balomkhuba wokuchayela benatha okudakayo.
Chatinoda kunyanya kukumbirisa panguva iri pano ndechekuti vanhu vasafamba vakanwa zvinodhaka. Ndinozvokuti vanhu vanogona vese ngavafambe masikati tisamirira kufamba dzedu dzedu usiku nokuti hatizonyatsoona.
Sikhuthaza uzulu wonke ukuba vengachayeli nxa bedakiwe. Siyabakhuthaza njalo ukuba ngabahambe nxa kukhanya. Siyazi ukuba nxa abantu bengahamba sokuhlwile ababoni kuhle okwenzakala emigwaqweni. Isikhulume samapolisa umnumzana Ponyati uthi amapolisa azakwenza kusemandleni abo ukuba labo abachayela bengelancwadi lokunatha izidakamizwa babotshwe.
Thina njengeRiphabhulikhi Police sicela kakhulu ukuthi abachayele ngonanzelelo njengoba kuma accidents esiwatholileyo kusukela ngomgcibelo sibona ukuthi abachayela abaningi rende lokwanexting esikhiwa overtaking nxa lapho kungafanelanga khona ukuthi bayenze ama-overtaking. Abanye bangikhona bahamba bethwele abantu behlanganisa lezinye impahla kungaba le-extend abantu sebelimala abantu sebesenzela ukuthi abanye kumele babe lama-injuries bafele khonapho. So sicela kakhulu abachayeli ukuthi sinanza i-Eid Day, sinanza i-Christmas le-New Year. Abachayeli kumele bachayele izimota ngonanzelelo njalo kumele bakhumbule ukuthi impilo yabantu balayo esandleni.
Amapolisa awe-ZRP abika ukuba kulawa ndaba afika amajuma amabili 20 asebelahlekelwe ngumphefumulo wengozini zomgwaqo kusukela ngomgcibelo elizweni lonke. Ngakho-ke kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bakhuzane lapho sebebona umchayeli echayela okobuchapha, labo abachayeli ukuthi bangachayeli benathile, ikakhulu abayabe bethwele abantu abaningi okugoqela abamabhasi. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Osanda ukukhethwa ukuba ngunobhala jikelele webandla elibusayo eSouth Africa ele-African National Congress, umnumzana Fikile Mbalula uthi kufanele amazwe aphetsheya ethule izijeziso azethesa eleZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho ukhuphuke, njalo izizalwane zalelo lizwe zingabalekeli kwelakhe, zidinga amadlelo aluhlaza. Ekhuluma emhlanganweni weCongress e-ANC eSouth Africa, umnumzana Mbalula uthe kufanele leBrithani lihloniphe isivumelwano seLancaster Agreement, njalo wathi ibandla lakhe alisekeli ukuthi kuguqulwe uhulumende weZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami ngibona sengathi umnumzana uFikile Mbalula ugejile, ulahleke kakhulu ukukhombisa ukuthi udaba lwaseZimbabwe akaluzwisisi ngokugcweleyo. Udaba lwaseZimbabwe ukuthi izinto zime manzonzo zibe kulesi simo ezime ngazo akudalwa yikuthi ilizwe laseZimbabwe lingaphansi kwezijeziso zomnotho. Ilizwe laseZimbabwe lisesimeleli ukuso ngenxa yobuchapha lobugcamu babakhokheli bezano. Ilizwe lingabuswa kahle, ilizwe ligcwele inkohlakalo, ilizwe ligcwele ubusela. Umnotho ukhona, izinto zikhona, kodwa ke asetshenziswa kahle, ilizwe aliphathwanga kahle. Okwenziwayo okuyikho okuhuquluza umnotho ukuthi abantu balahlekelwe imisebenzi, amafemu angasebenzi, imisebenzi iphele, abantu basebeyagcwala ke umhlaba wonke besakazeka, behlakazeka. Kwenziwa yikuthi ubukhokheli obukhona obezana uPF kulesifo esingaphakathi kwenhliziyo zabo okuyikhona okwenza ukuthi bahlile ukubamba ilizwe ngemfanelo, baliphathe kwenza ukuthi likhiqize okuzokwenza ukuthi abantu baphatheke kahle phakathi kwelizwe, bathole imisebenzi, izibhedlela zibe nemithi, odokotela babe khona, onesi bangabaleki befuna imisebenzi engcono kwamanye amazwe, izikolo zisebenze kahle, amafemu nawo akhiqize. Konke lokhu kwenziwa yibuchapha lobugcango bezano, akungeke kuthiwe kwenziwa yikuthi kulezijeziso zenotho. Ngoba ubuchapha bonke lobu buqale kungakabi khona lokho, njalo uma kungathiwa ziyabhekwa lezo zijeziso zenotho asiboni okuyikho kudala ukuthi bahlule ukwenza okumele ukuthi ngabe bayakwenza. Kanti imali yokunikana njengoba belingana izimali ezingaka, izizumbulu zezimali ephalamende bayithathaphi? Uma kungathathwa leyo mali ifakwe ezibhedlela, ithenge imithi, iholise othisha, kambe izinto ngeke zihambe na? Imali ikhona, izinto zikhona, zisetshenziswa ngemfanelo. Yikho engibona sengathi ulahleke kakhulu umnumzana uFikile Mbalula, udinga ukuthi athole izifundo ezithile ezizomqeqesha azwisise udaba lwaseZimbabwe, ngoba uxambukele endabeni angayizwisisiyo.
Kuyini okunye njalo okungenziwa libandla le-ANC kumbe nguhulumende weSouth Africa ukuphathisa eleZimbabwe ukuthi izizalwane zalo zingasabalali zigcwale kwamanye amazwe, njalo lo mnotho weZimbabwe ukhuphuke?
Udaba lwaseZimbabwe lubanzi, ungalibali futhi ukuthi kulo daba lwaseMathebeleland kulabafana bakamthwakazi ababoshwe, abaloku besuswa amajele ngamajele besiwa, into abayilwela yona lani ingaqitshelwa phansi ifihlwe kube sengathi ayikho. Imbizo le ezokuba ngeyabantu bonke abaphatheke kwezombusazwe, izohlangana izame ukuphuma lesisombululo esizokwenza ukuthi noma sokusenzwa ukhetho kungasoze kuphinde kube khona izinto ezizogwenxa abanye abantu okuzokwenza ukuthi uma kusiyaphumini ukuphumela noma ingayisiyo eqondileyo ingentshontshiweyo kodwa bese kufika ilizwe laseSouth Africa lithi lona bekuqondile. Kahle kahle mpela bekufuneka ukuthi ngabe kuba khona uhulumende ozokuba ngwesibambiso i-transitional government or authority kuyokwenzwa ukhetho kuphethe yona hayi izano ngoba izano izongena idlale iphinde futhi ibe ngunompembe iziphasele ibe ngugoalkeeper ibe yonke into. So yikho embona sengathi ngabe uhulumende waseSouth Africa usiza ngakho lokho hayi nje ube eklabalale mingale kude engaluzwisika hludaba lwaseZimbabwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye ekhona le eJohannesburg kwele South Africa. Ibandla lesisi selisole abasekeli bezanu PF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana vechaya islogan besithi umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa kumele abulawe. Ibandla leCCC lithi sehlakalo lesi siveza sovala ukuthi iZANU PF iqoqa udlakela phambilini kokhetho luka 2023. Ibandla leCCC lithi amapolisa kumele abophe abasekeli beZANU PF laba ngoba bechoshozela udlakela. Ukunyanga ezisanda ukwedlula kulelunga leZANU PF umnumzana Upton Mashayanyika layo okhulume komunye umhlangano isithi umnumzana Chamisa kumele abulawe. Ngemva kokuhlokoma kwabantu amapolisa athembisa ukuphenya kodwa lamhla uMashayanyika akakabotshwa. ICCC ithi kungabotshwa kwakhe labasekeli beZANU PF laba abakusehlakalo esitsha kuveza sobala ukuthi amapolisa asebenza lebandla leZANU PF. Ilunga leCCC umnumzana Job Sikhala usele ngxenye yomnyaka evalelwe eChikurubi ngemva kokubotshwa isethesha icala lokujojozela udlakela. Sixoxele ilunga leCCC umnumzana Bednico Pepe ngalolu daba.
Engingakutsho ntingabili ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi iZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalutshaywa uNkulunkulu okufanele baliphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngaphi, abantu abathi bangakhangelisisa impilo zabo bazi ukuthi ziphithwa kuyini, njalo abantu abathi bangakhangelisisa imbono eyenzakalayo kuhulumende bazi ukuthi ukungasebenzi kwabantu ababo kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi ukusweleka kwemali kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi kube lendlala elizweni singasakhulumi ukuthi izulu kalinanga, bazi ukuthi kuvela kuhulumende ngoba zinhlelo ezikhethelwa abantu ukuthi bale kuhulumende. Kodwa-ke thina siyomnyama ngoba abethu kayisibo zinkokheli kodwa ngobhinya. Uyabona umuntu okuthiwa ngubhinya ngumuntu owenza into komunye umuntu ngaphandle kwemvumo yakhe, umuntu owenza into komunye umuntu emuzwisa ubuhlungu. So thina sibuswa ngobhinya ngoba basizwisa ubuhlungu, sibuswa ngobhinya ngoba basenzisa lokho esingakufuniyo. Okusikelayo ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi-ke sesifikile isikhathi sokuthi bazinuke amakhwapha, bazi ukuthi nxa befuna ukuthi ilizwe leli lilunge kufanele babekwazi ukuthi okuphambi kwabo okuyikho abakuthi nguhulumende kakusafanelanga ukuthi kube kukhokhela ilizwe, ngoba kakula sizathu sokuthi nxa libandla elibusayo liyetshaya izilogani ezifisela kumbe ezinokuthi omunye eliphikisana naye kufanele afe. Yibubhinga, yibuklini, yibubulali, lidlozelibi, idlozigidela ndlini elibulalayo.
Kungaba kusitshoni lokhu baba Bebe nxa abantu beyaphuma besithi phambili ngokufa kukazibani khonapho ilizwe likhangelane lokhetho ngomnyaka ozayo?
Kuyabe kutshengisa ukuthi ngabantu abaphila ngegazi, ngabantu abaphila ngokwethusela, ngabantu abaphila ngokuthi kufanele kufe omunye ukwenzela ukuthi ngithole engikufunayo. Lokhu abakukhuluma yizifiso zabo ngoba abantu bagcinwa nguNkulunkulu ngazo zonke izikhathi, njalo abantu ngabaka bagcinana bona bodwa. okuqala ukuthi izani ilaso isifiso sokuthi ngabe uChamisa uyafa kodwa okwakathesi kakula ongadobha umgubho ayintubulo bangadinga izindlela eziningi zokuthi ngabe bayambulala kodwa lo ophezulu uzamvikela abantu bezimbabwe ngoba bamthembile bazamvikela imithandazo yabantu izaba khona ukuthi imvikele nxa isikhathi sakhe singakabhalwa
kulo msekeli wezanu PF oke waphuma kunyanga ezedluleyo esithi uChamisa kumele abulawe amapolisa athembisa ukuthi azacubungula ngemva kokukhonona kwabantu abaningi kodwa sikhuluma nje akukuyenzeki lutho kuye lowo baba kusehlakalo lesi ubona mhlawumbe amapolisa ethatha inyathelo yini
amapolisa asathathelwa amandla awo amapolisa asathathelwa ibile lawo amapolisa asathathelwa indlela asebenza ngayo ngoba ipolisa indlela esebenza ngayo yikuthi angatshelwa ngumpolitician ukuthi kwenzeni kumbe angatshelwa isiphathamandla sikahulumende ukuthi kwenzeni
lo ngumnumzana Petnico Pepe ilunga le-CCC obexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba kodwa isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Tafatswa Mogwati utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alitshotshozeli udlakela njalo akuqondanga ukuthi lifuna ukuthi umnumzana Chamisa abulawe. Okwakuqala embalini yokwahlulela kwekomiti edalele ephalamende yakwelemelika ye-House of Representatives panel ecubungula isehlakalo sokuhlaselwa kwesigodlo sedalele ephalamende ese-US Capitol mhlaka 6 kuzibandlela nyakenye. Amalunga ale ipanel avumelane wonke ukuthi kumele owayengumongameli wemelika umnumzana Donald Trump amiswe phambi komthethwandaba ethonisiswa amacala amane agoqela ukuzama ukuphambanisa impumela yokhetho lapho anqotshwa khona umongameli Joe Biden webandla lama-Democrats kanye lokutshotshozela udlakela ukuze abesembusweni. Inhlanganiso yabosomabhizimusi yeZimbabwe National Chamber of Commerce iveza ukuba ithemba labo somabhizimusi selehlile nxa liqathaniswa lomnyaka odlulileyo. Ingcosana yabantu abalitshumi lanhlanu ekhulwini 15% babone umnotho welizwe wenze kuhle lonyaka. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba ubathabile Masuku uyalandisa ngokugcweleyo.
Imbangela yokuthandabuza kwabosomabhizimusi kungenxa yokuba kuyaqhutshwa ukhetho ngomnyaka ozayo kanye lesinqumo sikahulumende sokuba kuzaqhubeka ukusetshenziswa kwemali yeZimbabwe ndawonye leza kwamanye amazwe. Ithemba labathengi lalo likhangelelwe ukuba lizakwehla okwamagama okwengezelela ukuthandabuza kwalabo abaqhuba amabhizimusi. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi iningi labosomabhizimusi lizakhuphula intengo bekhangelele ukuthi isisindo sedola lemelika lizakwehla.
Sisiya kuma-elections vele i-business sends e-government in any government is expected to decline. Izingathi zingabhoosta i-confidence. Khathesi ngibona ngazathi sokukhatshana kakhulu i-confidence only way esingayibhoosta ngayo ibubana ngabe ngathi by now i-currency yethu isistable but osokusenzakala kathesi abantu osomabhizinisi bona sebeqandisile ukucabanga njalo nokubekhangelela ukuthi i-rate izakuwa njalo i-inflation izakhwela.
Umnumzana Mbongeni Mathuthu usomabhizimusi wakobulawayo uthi iningi labantu seliqakathekisa ukubhadalela indleko zokufundisa abantu ababo.
Umumo womnotho ngalesi sikhathi uyadanisa kakhulu. Lokhu sikubona ngoba abantu esijayele, ama-customer esijayele ukuba lawo ngalesi sikhathi somnyaka ayengezeleleke kakhulu ngokuphindiweyo. Kodwa sikhangele ukuthi okwenzakalayo khathesi abaningi sebekhangelisa beqakathekisa izinto ezimqoka njengezikolo zabantwana. Okungangokuthi ibhizinesi iyehlile, sikhangelele ukuthi kusiya kumnyaka ozayo, kusiya ekhethweni, kuzaqhubeka lokho kusehla kunjalo abantu bebona kungcono begcina izimali zabo kulokuthi bethenge impahla abangalaqiniso lazo.
Umnumzana Dumisani Nkomo, umqondisi weHabakuk Trust njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi imithetho eminingi efakelwa osomabhizimusi yiyo eyenza kube nzima ukuthi basebenze.
Ukungabile themba kubanga ukuthi kule mthetho eminingi kakhulu yenqabela osomabhizimusi ukubana besebenze kuhle. So kuqala imithetho eminingi kakhulu enzimela abantu abalamabhizimusi. Kuba nzima kakhulu ngoba uyawuthola ukuthi ngapha kuyabe kule Zimbra, ngapha kule NASA, ngapha kulama city council, kulabo abalama restaurant. So kuba nzima sibili osomabhizimusi ukubana benze amabhizimisi asebenza kuhle. Ngokunye okuhluphayo political environment ukubana vele kuhlala kusiba le mthetho etshintshayo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association, uthi osomabhizimusi abathembi ukuthi uhulumende engavusa umnotho welizwe.
Ukuthi isimo somnotho sizahamba njani ukhangela insuku ezidlulileyo, iminyaka edlulileyo. Umnotho kawuphathwanga ngendlela efaneleyo, ngakho ke abezamabhizinisi bayakubona khona lokho, yingakho ke ithemba labo lokuthi imali izaguquka, isimo senotho sizaguquka, kumbe izinto eziningi zizaguquka, liyachabalala. Kuveza kahle kamhlophe lokho kuvele kuyikho okuhlupha abantu beZimbabwe, ukungathembi uhulumende amandla akhe lokuhlakanipha kwakho ukuthi angavusa ilizwe, angavusa ezomnotho.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali kahulumende lomnyaka ozayo, uchaze ukuba kukhangelelwe ukuthuthukiswa ukusebenza kwamabhizimusi. Lokhu kukhangelelwe ukuba kukhuthaze ukuba uZulu abe lethemba njalo enelise ukuba le mali ayigcina ebhanga, njalo kwakhiwe ithemba elizadala ukuba kufakwe imali elizweni ezakhulisa umnotho welizwe. Wengeza ngokuba imithetho eye-fiscal ndawonye le-monetary policy ikhangelelwe ukwehlisa izinga lokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokwehlisa ukuwa kwesisindo semali yakuleli nxa kuqathaniswa leya ngaphandle kwelizwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inkampani zikaloliwe yakweleZimbabwe leBotswana sezilobelene isivumelwano sokuthi izitimela zivunyelwe ukungena emazweni omabili ukuyachiya impahla endaweni ezichiyeneyo. Isivumelwano lesi sikhangelelwe ukuthuthukisa ibhizimusi kaloliwe phakathi kwamazwe omabili. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isitimela isivela eBotswana besiphelela ePlumpton lapho ekade sihlangana lesaseZimbabwe khona, kodwa athe sizavunyelwa ukungena sibe siyefika eFrancistown, kukanti seBotswana siyafika koBulawayo. Abaphathi intambo bamankampani aweNational Railways of Zimbabwe NRZ leBotswana Railways EBR balobe isivumelwano lesi ngolwesihlanu edolobheni leFrancistown. Usiba lukhulu weNRZ uNkosazana Respina Zinyanduko uthi isivumelwano lesi sitsho ukuthi sokuzaba lenguquko ukuhambiseni impahla masinya phakathi kwamazwe omabili. Enye impahla iya kwamanye amazwe afana leMozambique, South Africa, Democratic Republic of Congo kanye leZambia.
This through working arrangement is coming at a time when NRZ and Botswana Railway.
Isivumelwano lesi sisho ukuthi izitimela sezizangena phakathi kwamazwe omabili. Silama customs afanayo singamazwe omabili. Njalo lesi sivumelwano sizaphathisa ukuthuthukiseni indlela esiyenza ngayo ibhizinisi.
Usiba lukhulu kugatsha olubona uhambisa kweleBotswana umnumzana uRapeleng Musihi uthi inhloso yesivumelwano ikuzama ukuphucukisa uhamba kwezitimela phakathi kwamazwe omabili.
The implementation of the African Continental Free Trade Area
imithetho yobudlelwano ye-Afrika iyakhuthaza lokhu esikwenzayo. Okuqakathekileyo yikuthuthukisa ibhizinisi lokuhamba kwempahla ngenjanje.
Isivumelwano lesi silojwa ngesikhathi isimo esibi somnotho kweZimbabwe sidala ukuthi isitimela esivela eBotswana siqede amalanga silinde ukuntshintshana laseZimbabwe ePlumpton. Lokhu kudalwa ukuguga kwezipolo kanye lenye imitshina kaloliwe kungela mali yokuguqula isimo. Ocubungula ezombusazo umnumzana Dumisani Nkomo uthi lesi sivumelwano sihle, kodwa uthi wesabela ukuthi imitshina kaloliwe eZimbabwe ayikho kusimo esihle.
Kuyinto enhle kakhulu kodwa ngibona ingqobe kumbe ama challenges azaba khona kuma masikali infrastructure yethu njengeZimbabwe ama wagon okwawo ukanye lama rails injani zangkhona ukubana so udalo kunenqo kodwa kuyinto enhle sibili enganceda njalo ezanceda umkhonomi welizwe nxa kuza setshenzwa kanjalo kuzamele lathi sibone ukubana siyaguqula sithuthukise infrastructure esilayo njengelizwe.
Umnumzana Sifa Sithuma oyinhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Community kwele Botswana utsho imbono yakhe phezu kwalesi sivumelwano.
Isivumelwano lesi sihle ikakhulu nxa usikhangela kulabo akade belindele kumbe iSouth Africa elindele amalahle kumbe iBotswana elindeleni. Sokulula ukuthi izinto lezi zifike masinya lapho kumele ziye khona. Njalo lakhona ukuthi iBotswana singangena iphume santando. Sokusitsho futhi ukuthi labo sebele added advantage ngoba nxa ezabe izitimela ziqinile ziright. Sokusitsho ukuthi i-business isisiba faster kakhulu ngapha kuBotswana side ukwedlula kuZimbabwean side.
IBotswana ihambisa kakhulu isawuto kanye lamalahle ekhulu amanye esiya emazweni afana leMozambique. EleZimbabwe nalo lamacustomer athenga amalahle ekhulu kwele South Africa kodwa ukuguga kwensimbi zikaLweliwe sekubuyisele emuva ibhizinisi le-NRZ sokuwamisa lokuhamba kwesitimela esithwala abantu phakathi kweBotswana leZimbabwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umbiko wethulwe isigodlo someli webhilithani uthi amatitsha la eZimbabwe alakho ukuqhatshwa ngomnyaka ozayo sokudale ukuxokozela ababalisi bedinga ulwazi ngalokho. Asizweni ingxoxo uChris Gandhi weStudio 7 ayiqhubela umnumzana Themba kuye moyo owenhlanganiso ye-ARTUZ ngalolu daba.
Okwakuqala ngicela ukuthi ngithi ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele bayigole. Okwembiko ephumayo le eBrithani dinga ababalisi thina njengenhlanganiso ye-ATUS ngesimo esisibonayo esibucayi elizweni le kunzima ukuthi sivimbe ababalisi ukuthi benze ababone ngani kungabaphilisa ngcono. Ngezinye indlela sithi ababalisi balelungelo lokuyaginga idlelo elihle njalo thina njenge-ATUSI asingeke sibe ngqabeli.
Kukhona yini eselikuzwile ngokuthi ngobani abazavunyelwa ukuhamba khona ngale iminyaka yabo yokuzalwa njalo lokuthi kukhona yini okufunakalayo ukuthi bakwenze bengakayikhona?
Okwezidingo ezifunwa yiBrithani asikabi lombiko oqondileyo ngakho kodwa sikhangelela ukuthi umbalisi oqeqetshileyo ole diploma wazibekisela isiyaphambili waba lama 3 kumbe waba le masters iyakhonani kulamathuba angcono ekutholeni lowo msebenzi. Hayi ukuthi kudingakala abaleminyaka engakanani kumbe abangakanani asilalwazi olukhulu ngakho kodwa ke la njenge-ATUSI dingisisa siza dinga imbiko eqondileyo ukuze sincedise amalunga ethu ku-embassy yakhona leBrithani ngokudingakalayo langeminyaka ukuze bengatholise besehlutsheni ngoba bengene entweni abangayazi kahle.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini elikucebisa amatitshala ngakhona lokho esikuzwileyo ukuthi bazavunyelwa ukuthi bayesebenza kweleBrithani?
Ababalisi abafuna ukuya eBrithani ATUSI ibacebisa ukuba baqaphele ama-agent. So kuzavumbuluka abantu abaningi bezenza abancedayo kanti bafuna ukudla imali.
Yebo ke lo ngumnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla se-ARTUZ olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m.